Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Nelson Chamisa usekwethekeleleni eNgilande utshela umbuthano wekholijini le-Oxford ukuthi uyakwazi ukuthi senqobile kudala kukhetho ngakho-ke uselindile ukuqala umsebenzi kuphela. Ababalisi behlulekile ukuvumelana lohulumende ngesilinganiso seholo okumelwe bengezelelwe ngaso sokulitshumi ekhulwini 10% besithi sincane kakhulu. Abantu bathi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC isebenzisa indimi yesintathu kuphela sona isekelo sombuso sithi kule ndimi ezilitshumi lasithupha kungani lingazisebenzisi. Likhanya lisanda inani lasebecabanga ukungena kwezombusazwe besiyancintisa ezikhundleni zobukhokheli bevela phandle kwelizwe asebeleminyaka leminyaka basuka elizweni kuyinokungabe kubangela ukuthi bathathe leli nyathelo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo athi lonyaka bazobamba ziqine besengeza inani lababona ngokuqhutshwa kukhetho ama-polling agents emizameni yokuvimba ukugqilwa i-vote. Ku-Live Talk lamhla uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo namhlanje kulenhlupho ezithile ezikhona zababalisi lokusilela kwemali. Thumelani imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.